lenkulumo kalowa engumongameli welizwe yase America uMzantsi Donald Trump ubona ngathi inkulumo elenzondo kakhulu ibuchapa bengqondo lowo abenzile ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyaphi ngasinganazelela ukuthi akusomkhuhlane wemvele lowapho ngukuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu kukhomba khona lapha kulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona mbona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi uMnumzane uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda
umbona encintisa yini uTrump kukhetho olusayo
inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela usaselesifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umethi ngamaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke angeke ngiyethuke mina kusasa nxa kusiza ukhetho njalo uMnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela ufuna ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa
Kusangenzeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaBo Biden ongenobusayo okwamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize sokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba sinazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa uMnumzane uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile lokho kuzayenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi uMnumzane uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuza kwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamseyele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo eke sikeza xoxa ngalo msakazi lwabantu abokuze abangaphandle abagcwele ebhoda laphana sibona ngathi bahleli esimeni esibi kakhulu kokuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo lokho kukhomba ukwehluleka kukaMnumzane uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu ngempila kahle yabantu phecelezi ihumanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impila kahle yabantu
engangena angqikilane lo Biden kukhetho oluzayo ubona izala nkomoni
kuzaba inhlekisa kakhulu kwicele likaBiden kukanti uTrump uzabonakala njengengqwele mpela ngoba into eziningi azenzayo azifakayo uMnumzana Biden usiye wazicidliza ezicidliza kunjalo sibona esehluleka ukwenza imisebenzi eminingi eyenziwa uMnumzana uTrump ikakhulu imisebenzi enjengokuthi ayenze ngempela ukuthi amakhampani asuka sengaphandle kwelizwe ayaphenduka lapho ngoba amakhampani akwamanye amazwe ayeza lapha ezosebenzela lapha lokhu kuletha imisebenzi lapho kanti-ke i-production yenziwa lapha ekhaya hhayi ukuthi sihlale sithenga izinto ngaphandle ngibona ngathi lapho-ke uTrump uzaba losekelo olukhulu kubantu njalo uzabonakala njengomuntu owenze ngcono kakhulu kulo mnumzane uBiden